uhulumeni weZimbabwe kavumele abantu beZimbabwe ngeqiniso ukuthi kukhulunywe obala ukuthi kuwawonakala, njalo kuyadingakala ukuthi kulungiswe okonakalayo. Engabi esiba ngohulumende ovimbela abantu ukuthi bekhulume ngokwehlekayo, engabi ngohulumende ofuna ukwenza ngani yalungisa kodwa nje onje akayendi enguye ogangayo. Ma kuyikuthi uthi hayi yena kazimiselanga ukuthi udaba lolu lukhuluye, kaphumele egcekeni. Uma elenjongo yokuthi kakulungiswe, kakulungiswe ngokupheleleyo, ngoba nanamhlanje kuyadilizwa ama-plugs, kuyadilizwa lokhu lalokhuya. Ulabantu abathathelwa impahla, ulabantu abathathelwa izindlu eqhwekhwe, ulabantu abathathelwa izindlu esitunguiza, nanamhlanje zilabantu abahleziyo. Akula nto esiyenziwe ukuthi abantu laba bathathelwa into zabo, bebiselwe into zabo ezathathwayo.
Ugatsha olufana le-Truth and Reconciliation Commission, mhlawumbe lapho kubuthaniswa khona abantu bekhuluma ukuthi lo wonani, wabulala bani, lo wabulawelwa bani, bexolisana kuphuma iqiniso, kungaba into esebenzayo yini alubana ithe yenziwa ngaleyo ndlela?
Okokuqala, kungaba into esebenzayo, kodwa kathesi kalukho ugatsha olunjengalolo. Ngoba ungakhangela i-commission le ye-National Peace and Reconciliation, ukhangele abantu abakhona khona fana, ukhangele ukuthi iminyaka yonke ikakhulu sokufakwe leyi after kuphela kwe-term leyana eyalabana abaphumayo, laba abakhona kathesi uma ungababuza nje into eyodwa asebeyenzile, nokuthi nje abantu uma bevayolethiwe okwenzakala kathesi singakhulumi nge-ground ukuthi bake bakhipha nje i-statement bekhondema ukuthi okwenziwayo ngohulumende, okwenziwayo yizano kumbe ndaliphi ngayiliphi bandla nje kakuqondanga, akuinto ezidlayo. Okutholakalayo kathesi ukuthi uyathola ukuthi bonke abakwenzayo balandela okufunwa yilabo abaphethe amandla. So eqinisweni singazake sithi ikhona leyo commission, ngabe kuba le-commission ezakwanisa ukudefenda abantu. Ngoba le-commission ngo-2018 kwadutshulwa abantu, kwafakwa i-commission kaMokhandi, lanamhlanje ama-findings ayo akula muntu owaziyo. Okufana lento yena leyana yabo-Chiyambagwe labo-Dumbutshena commission, thina elizweni lethu into eluhlupho yokuthi ama-bodies la, ama-commissions lawa kawanikwa amandla amaningi, asuke bengama-commissions abuswa yihhofisi kamongameli.